ngiyakuyacaca ukubana ama-Republican alokhu e-stuck ku-Trump. I think ngoba i-base ama-supporters abo ngabantu ababhiliva ku-Trump kakhulu kulamanga akhe okuthi i-election iyarikwa, yena nguye owawinayo. So ama-Republicans amaningi ayesaba ukuthi aphikisane naye njengoba ene-support eningi on the ground. So bona now i-survival yabo ukuthi baqhubeke beku-Congress lo noma ku-Senate ikuthi baqhubeke besupporta u-Trump, and so kunzima kakhulu kibo ukuthi bahlukane la u-Trump. So sizobona kukhona amanye ama-leaders kodwa within the Republican Party abathi bona babona kungcono kakhulu ukuthi bahlukane la u-Trump, ngoba asithi eqinisweni u-Trump waluza i-presidency, waluza ama-seats ku-House, waluza lama-seats ku-Senate. So khona manje sile ama-Democrats a-control i-presidency, a-control i-House, a-control le-Senate. So ama-Republicans my serious ukuthi bafuna ukuwina back i-presidency la ku-parliament, kuzomele babe serious ngokuthi bahlukane la u-Trump, ngoba I think u-Trump is very polarizing.
Khona ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump enelise ukuba lamandla wokuba lokukwenza ebandleni, kuyake kwenzakale na embalini yelemelika, njalo ubona ezaba khona yini omunye umkhokheli ozakuba njengo-Trump?
Hayi cha, mina angikhumbuli kusiwa lo former president obambelela amandla kuphathi yakhe njengalokho esikubona kusenziwa ngu-Donald Trump, njalo futhi ongathi uyesatshwa kakhulu ngama-leaders awe-Republican Party ngoba besesaba ukuthi bazoluza i-support bangaphikisana laye. So amandla ku-Trump mostly yona lawo a-based on amanga plus lala ama-white supremacists abafuna ukugijimisa i-racism lana kwele America. So abantu abaningi abamsupportayo u-Trump ngabantu ababhilivayo amangakhi awakhulumayo ukuthi wawina i-election. So whether uzozama ukurana ngo-2024 asazi, kodwa mina mbona ungathi ama-Republicans azobe ezimoshile kakhulu ngokube belokhu bebambelele ku-Trump engumuntu owaluzayo sonke isikhangele. Angazi ukuthi i-base yakhe siyazi ukuthi i-popular vote akalayo u-Trump. So esesikubona ama-Republicans asezama i-redistricting of ama-districts ukwenzela ukuthi bathole izihlalo eziningi ku-lower house. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani, kodwa it's possible ukuthi uzorana u-Trump ngoba I think yena uyafuna ukuthi arane. So sokusemandleni ema-Republicans ukuthi bayamnominata yini noma badinge i-leader entsha.